Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibongeke uJonga Kandemiri Bobesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-26 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla eliphikisayo ele-EFF Zimbabwe lethesa amalunga edale lephalamende icala lokungabambi ngamandla ohulumende ukuthi abandulule imithetho ephathelane lezokhetho.
We've got absolutely no confidence in our MPs, our opposition, whether now we're Triple C, whether now we're MDC Alliance, whether now one. Akula ntoba ngayenza.
Izano sezomkhathi zithi izulu livakuna ngemfanelo lumnyaka, kodwa ingcwethi zokulima zisithi udubo luza kuba yintengo yenhlanyelo lemfundiso.
Ngendaba yempi le ese-Ukraine, phakathi kwe-Ukraine no-Russia, intengo ye-fertilizer umhlaba wonke jikelele isikhuphuke kakhulu.
Ibandla le-CCC lisola uhulumende ngokuvimba amagqwetha avela phandle kwelizwe ukuzomela abasemthethwandaba elizweni.
Osokwenzakala tshengisa ukuthi abantu baphethwe kuchapa, kutshengisa njalo ukuthi umthetho awusalungiswa ephalamende, kuphinde kutshengise njalo ukuthi umthetho usulungiswa abantu be-ZANU-PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla eliphikisayo ele-EFF Zimbabwe lethesa amalunga edale lephalamende awamabandla aphikisayo icala lokungabambi ngamandla uhulumende ukuthi abandulule imithetho ephathelane lezokhetho. Sokuleminyaka eminingi uhulumende esithi uzaguqula imithetho yezokhetho egoqela ukuphiwa amathuba alingeneyo emsakazweni kahulumende, ukukhetha inhlanganiso entsha ezakwenza umsebenzi oyenziwa yi-ZEC ingasekeli hlangothi, ukuphiwa imvumo yokuvota kwabaphandle kwelizwe besemazweni asebehlala kuwo, leminye imithetho eminingi-ningi kodwa akula osokwenziwe. Sibuze umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibali, ukuthi ulubona njani lolu daba.
We've got absolutely no confidence in our MPs, our opposition, whether ngawe Triple C, whether ngawe MDC Alliance, whether ngawani. Akula nto abangayenza. Yona nje Triple C akula nto engayenza ngoba bona ngokwabo abala constitution, abala ma structures, abala elected leadership. So bengakwanisa njani ukupusha through ama reforms? They are not organized. So tina, with or without reforms, the EFF is going to participate in these elections.
Lizancintisa yini izigaba zonke zelizwe, njalo lozancintisa ukuba ngumongameli kukhona yini kubandla le?
Umongameli we-EFF ngu-Innocent Ndibali. U-Innocent Ndibali uza contesta as the presidential candidate we-EFF ngoba ngo-2021 khonapho sahamba ku-Congress yetu okuthiwa i-NPA, and this NPA was in Kai and I was elected and opposed. So I'm the presidential candidate we-EFF Zimbabwe.
Hello, ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Izano sezomkhathi zithi izulu lizakuna ngemfanelo lumnyaka, kodwa ingcwethi zokulima zisithi udubo luza kuba yintengo yenhlanyelo lemvundiso. Lezi ngcwethi ziyaxwayisa abalimi ukuthi baqalise ukulungiselela ukulima ngokuphendula amasimu, ukufaka umquba kanye lokuthambisa inkomo abazalima ngazo nxa kulesidingo salokho ukwenzela ukuthi izulu libathole bezilungiselele. Umnumzana Mandla Nkomo oyingcwethi kwezokulima uthi lanxa abacubungula ezomkhathi besithi izulu liza kuna ngesilinganiso esisuthisekayo, okudanisayo ukuthi intengo yomquba ingakhuphuka kakhulu ngenxa yempi ephakathi kwele Russia lele Ukraine. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Nxa ngisizwa izolo zikhona indawo ezithole ezimatches 12 millimeters awezulu, ngamanye amagama singathi hayi liyaseula kodwa likaseulisisi ukuthi abantu sebengabophi inkaba. Laba bazalima ngenkomo mbe ngenkabi, laso isikhathi sokuthi bebona ukuthi inkabi zabo abazasebenzisa lonyaka ziyathanjiswa. Ngiyangibona abanye bezithambisa ngokuzifaka amajogwe mbe bezidonsisa izileyi njalo njalo, ikakhulu emakhaya, ikakhulu amajongosi kumbe abazawasebenzisa lonyaka. Sisuka ke emasimini wona ngokwawo, kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi abalimi beqala ukuthi baqoqe inhlanyelo lomvundiso kumbe fertilizer lezinye izinto ezokuncedisa ukulima. Abalima ngamakhuba enkomo kulungiswa izikeyi lakho konke, kodwa abalimi benanzelela ukuthi lonyaka i-fertilizer izabe ibiza imali ephezulu kakhulu ngendaba yempi le ese-Ukraine, phakathi kwe-Ukraine lo-Russia. Intengo ye-fertilizer umhlaba wonke jikelele isikhuphuke kakhulu. Ngakho-ke yikho lingizwa ngixwayisa ukuthi abalomquba mhlawumbe yisona lesi sikhathi othi beqakathekise ukuthi bangenise umquba emasimini. Nxa sesithi sikhangela laba abalezifuyo, iningi labantu kakhulu abalenkomo sesingena esikhathini sokuthi inkomo ezimithiyo sezizaqala ukuwawisa amathole. Ngigcizelele lokhu kubalimi ukuthi nxa besitsho abakwaziyo bathi the last two or so months yenkomo emithiyo isikhathi esiqakatheke kakhulu. Siyananzelela ukuthi egangeni lapha kumbe emadlelweni ukudla sokungani sokwehlile, so kufanele ukuthi ungumlimo nanzelele ikakhulu amankomokazi akho ukuthi isimo sawo sinjani. Aloke enonile kumbe ekhanya elungile emzimbeni ukuthi kasoze ebe lohlupho nxa sokuyisikhathi sokuthi azale. Nxa ubona ngani amankomokazi akho asecaka, kuqakathekileke ukuthi watholele kumbe wenzele lokho esithi ngesiNgisi i-production leak ezazincedisa ukuthi inkomo zingawe kakhulu emzimbeni. Sinanzelele futhi lalezi ebezimunyisa ezilaluke ezimunyisa umnyaka wonke lo esezilamaguqa. Lakho-ke kuqakathekile ukuthi sizincedise ukuthi zingagcini izicuba, so ziyananzelelwa sibili izifuyo. Kube sokusithi laba abalezifuyo ezincane ezifana nabombuzi lezimvu, lazo-ke ezinye beziloke zizala kuze kufike kathesi u-August. Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi amazinyane esesondele ukuthi siwaphuhlise, sinanzelele ukuthi aqinile azokwenelisa ukuthi nxa sesiwakhipha konina akhule kuhle sesingena esikhathini sezulu. Ngamafitshane ngibona ngani izinto abantu abangazinanzelela emasimini, isikhathi sokuthenga inhlanyelo, isikhathi somvundiso, lokulungisa amasimu ngokufaka esingathi ngomquba. Ngiyabonga.
Alo-ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima obexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Ibandla le-CCC lisola uhulumende ngokuvimba amagqwetha avela phandle kwelizwe ukuzomela abasemthethwandaba eZimbabwe. Ngomnyaka ka-2004, owayengumkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai wamelwa ligqwetha lakwele-South Africa umnumzana George Bizos. Kodwa ngomnyaka ka 2018 umkhokheli we CCC umnumzana Nelson Chamisa wazama ukudinga ukumelwa ngamagqwetha akwele South Africa kodwa umphathi intambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi wala kutsho intatheli zindaba ze 263 chat. Kunsukwana isanda kwedlula kube lembiko yokuthi kule mizamo yokuletha igqwetha lemelika umnumzana Robert Amsterdam ukuthi azomela amalunga ebandla le-CCC abalisa awedalele ephalamende umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Moyo kodwa kwehlula. Ekhuluma emhlanganweni wezemithetho ngeviki edluleyo uZiyambi uthe kasoze avumele amagqwetha avela kwamanye amazwe ukuthi azosebenza eZimbabwe ngoba ilizwe livele lilamagqwetha aweneleyo njalo akhaliphileyo okokuthi akudingakali avela kwamanye amazwe. Kodwa uAmsterdam uthi ukwalelwa kwakhe kutshengisa sobala ukungalandeli umthetho kukahulumende weZimbabwe. Lokhu kugcizelelwe isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Osokwenzakala tshengisa ukuthi abantu baphethwe kuchapa, kutshengisa njalo ukuthi umthetho usalungiswa ePhalamende, kuphinde utshengise njalo ukuthi umthetho usulungiswa abantu bezanu-PF nxa befuna ukuhluthuna amandla njengalokho vele asebekulungiselela khona. Lokhu ngikutsho ngoba kulilungelo lomuntu wonke owalapha eZimbabwe umbe libandla umbe nomuntu ukuthi abe lamagqwetha avela ngaphandle kwelizwe. Khonokho ukuvala kuhle utshengisa ukuthi into engafunakaliyo ngamehlo avela ngaphandle, amehlo azabona ubuqili bonke obuyabe busenzakala. Into esivalwa la singakhangela ukhetho olwenzakele ngo-2018 siphinde sikhangele imbali esiphuma eMalawi High Court. IMalawi High Court ikhulume ngesiNgisi yathi yona the Zimbabwean Supreme Court judgment, Concord judgment on the 2018 elections will not be used as precedent. Kusitsho ukuthi nqabo bona behlala phansi becubungula lezo zindaba zabo khona ngale kabasoke basebenzise isinqumo kumbe ingxenye yesinqumo esaphuma eZimbabwe ukuqatheka kokuvikela udlakela ukuthi lungabi khona njalo babona ukuthi kule zinto eziningi eziyabe zifunakala emthethweni ukuthi zize zibe khona ukwenzela ukuthi amanye amazwe eyamukele leso sinqumo. Uzananzela futhi ukuthi kwaba le ndaba eyamavi 11 eyayivele ikhulunywa ngomthetho osukhulunywa ngamanye amagqwetha angaphandle bathi bona nxa ubufakazi buphethwe nguhulumende kumele uhulumende abuveze lobo bufakazi. Umthetho weZimbabwe uthi ukuthi election material igcinwa yiZEC kwakumele yona iZEC ibe yiyo enika ubufakazi ku gqwetha elibizwa uThabani Mpofu igqwetha lalimele umnumzana uNelson Chamisa. So lokho esesikubona bekwenza ukuvala amagqwetha angaphandle yikuzama ukuthi ubuqili babo bungabonakali ukuthi nxa sokulesinqumo kuyokuthiwa hayi isinqumo seZimbabwe sivele kumthethandaba thina sivele sibona ukuthi abantu nxa bethonisiswa izindaba zabo kungaba lo manje oma ngeqiniso umantshi lo usekhitshwa emsebenzini. Lokhu sesikubona endabeni ezabe ziqondane labantu abasekela ibandla le-CCC ngakhayela umnumzane uJob Sikhala labanye abenyathime bonke bengu-16 sekungabantu asebebotshwe amalanga amaningi. Lowana uMoblessing owabulawayo indaba yakhe ayisacubungulwa vele siyakhohlakala. Into esikhona abasengayo laba abantu bezanu-PF yikuzwisa uJob Sikhala lemuli yakhe lalaba ababe abahlala enyathime ubuhlungu ukwenzela ukuthi indaba yena leyo ukubulawa kwaMoblessing ingazwakali.
Lo-ke umnumzana Swithan Chirowodza isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. iphephandaba lobulembu beinternet ele Zim Live lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usesule uhambo lwakhe lokuya kwele Cuba esithi ngoba umkhathi kawuvumi. Kodwa inzwabethi zibiwazitshele iphephandaba leli ukuthi isizathu esiyiso ngesokuthi umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kezwa kuhle. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ukwakhiwa kwesibhedlela seLupane Provincial Hospital sekusibanga esikude. Leli phephandaba lithi isibhedlela lesi sizaqeqetsha abadokotela ukuthi bafundele umsebenzi njalo baye ezibhedlela ezijeneyo zelizwe. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Yebo, hayi, ngiyaziphilela Studio 7. NginguLouis Kutuza. Akunanto embi, konke kulungile. Okukhona nje ukuthi yibo khona okubuya luya lubakithi obusehlulayo. Bangibheka nje vele ngidekile emakhanda, ngoba abanye abantu bathi bona hayi umbuso kawuye ebantwaneni, abanye abathi no, umbuso kufanele ukuthi kubonakale ukuthi uhanja njani kuqunywe, kodwa kukhangeleke ukuthi mina umbuso kufanele uthole ngomuntu olungileyo, umuntu oleqiniso ukuthi uzakhokhela izimbabwe ngendlela ekahle, ongasomenemene, ongasokhrupu. We can just try ukhulume nalaba, sikhulume nalaba, sikhulume nalaba ukuthi ubani. So into engikhangelea ngayo yikuthi we have to look at ourselves ukuthi singathwalwa ibhasikiti embi ebolileyo, regardless ukuthi umuntu uzathini. Kodwa mina ngithi cela ukuthi uNkulunkulu esikhangele, asibusise, sibe ngabantu abakahle. Into nje engikhathazayo inye ukuthi thina sesitribalize izinto, sesine-tribal izinto too much, okwedlula ukuthi amazwe amaningi ase-confused ngeZimbabwe. IZimbabwe is more confused. Abantu thina sinje sesilobandlululo olubuhlungu kakhulu oluthi lona umuntu uma umkhangele ethi izane uthi lishona, umuntu uma imthwakazi hayi vele imthwakaziyo lethi bangamaNdebele uthi ma usithi uyakhangela abanye bathi bona no, thina sifuna ukusebenzisa umfana omncane ngabe bese siyaqeda lapho siqhuma ilizwe. Hayi bantu, ayiso ndlela kubusa le, ilizwe libuswa ngendlela eyodwa. Let's pray uNkulunkulu asincedise sibone ukuthi kuzahamba njani. Umusa enkosi uthi sesibuhlale kulungile. Siyabonga, bye-bye.
Ake ngicele yami ibali la emoyeni basakazi bamabahle. Hawu, ngicele yami ibali kulezi nsuku sengiyathumeleka ibalwa, ngithumeleka ibalwa. Angilisoli, ngiyakwathi liyandelwa njalo seza kube kude kakhulu. Hayi, ngifuna ukufaka nje umbiko omncane. Ngicothe abantu abananzelela ukuthi vele isikhathi esesikiso siyingozi sibi. Kabayekele kube bekhuluma nangamabizo, beyekele kube bethukana, kabakhulume nje bebekekile ngoba sisesigabeni esibi, sisebantwini abayizigebenga, abantu bezanu ngamazigebenga, zigebenga, zigebenga. Abanye bazawuke becatha bengananzeleli, besenziwa lokhu nalokhu, izanu ibambe ngamazinto zonke asayimela ngole. Njengalezi oJoseph Chumo Believe Gawule omalaki inkomo ukuthi bayikhomenta njani izanu, bathi izanu number one uhulumende wezanu PF okamnangakho wenza izimangaliso ubuhle emhlabeni, ngoba bona bayazuza izimali. Omalaki inkomo bayazuza amapulazi enkalakatha khona le, yiwo abafelayo asebefuna ukuthi sisapote wona. Kangime lapha angabi muthi, hawu ngicele kibalwe bantu, cele kibalwe, cele kibalwe. Phambili ngokuvotela i-TPC bantu, phambili ngokuvotela i-TPC. Ngisapota i-TPC mina, amen.
Livuka njani, livuka njani ku-Studio 7. Hayi, thina siyavuka, siyabonga abasibalela izindaba ezinhle, abasitshela ngendaba ezimnandi ku-Studio 7. Zingancindezeli muntu, zingakhethi uhlangothi. Bengicela ukubingelela abasibalela izindaba, ngithi linjani lonke. Ngibe sendibingelela umama wami unamemori elufane eshabula laphana, ngithi kunjani ntombi yakonyathi. Hayi, thina sizithilele, ndibingelela umazisa esenta laphana, ngithi kunjani mdala wami mazisa. Hayi, siyaphila. Ndibingelela abase
kulocho bonke abakumachudula bonke abakumazisa intilinjani bonke lo khuluma ngumzini haye duwe uwa kumachudula kwele tsholocho ngikhuluma ngisemawuni kwele kutswana itasambeni siyevota asambeni siyevota abantu benkosi asambeni siyevota sefaka kwapana lapho esikwazi khona sike sithi kwapana peace. Ngiyabonga.
Amachono Studio 7, amachono. Right nasi right, nasi right. Umnangagwa akula lutho esalubonayo olwenzayo since engena embusweni. Lezi ndaba zabo gawule lezi ukuthi ugawule webe sithi uhulumende uyenza into eright, uyenza into eright engaboni labantu. Ah, that is siyamangala. Kanti yena vele ugawule ngowesiNdebeleni kumbe ngumNigerian. Ah, gana phela thina vele asikwazi iqiniso ukuthi vele yena uthatha ngapi khonoko ekukhulumayo ongaboni labantu abaseZimbabwe. Studio 7 zisifikise umbiko lo undoda lo ugawule ukuthi ah lo aso amadepelelenti lo asila umuntu wesiNdebele onjengalo uthi
eh siyabonga Studio 7 njani hayi sicela nabasuke bazokhayela ngezikolo beqale hey uDuvili primary school ama teacher afundise abantwana abatshana bedlala ama teacher kona kuya ngo 10 esikolo hayi nxa ikhuluma ngisezwa sibili indaba lezo ukuthi ama laba bekhoza bayezokhayela into zezikolo hayi ababuye sibili uDuvili primary school hayi abantwana sithele nzima siyabhatala ischool fees abantwana bafundiswa ngitsho bantu Studio 7 cani sincede sibili bona abakhayela ngezikolo bebeduvili bezokhangela ama teacher kona ama teacher ama teacher chona ngeke esedorobheni chiya abantwana bebodwa hayi siyabonga sibili uhlelo lezimali zingayenzakala sithele nzima uDuvili primary school
amantshono Studio 7 lapha ngifuna ukukhuluma no Chris Gande nxa ekhuluma ngabo ugawule uthi zingcitshi zombusazwe bacungula ezombusazwe othandeko zindi zingcitshi bacungula ezombusazwe uJoseph Chuma.
Sakubonani, sakubonani lonke kuStudio 7 bantu bakithi abahle ngalibingelela lonke hayi inkulumo siyazizwa but eqinisweni eZimbabwe lapha sokudingeka kutshintshe umhlobo womuntu wokubusa loba kungaba kuzani loba kungaba kusisisi amadodala ayimpumalanga ayihlulela isiphiwo awasiphiwanga so anikeze umhlobo uphathe loba kungaba kuzani loba kungaba kuzani but nxa kuyena lona umhlobo akuyafana akula muntu ongawutshintsha umqondo wamashona ngendlela abacabanga ngakhona ngoba amashona kubusa umdali same kubusa umnangagwa same same sasame because uzalwa abantu ade bekuzani akula different akula different imithola bani abantu lizokhuluma kabi ngozaphu likhulume kabi umqondisi ayi nangazi bantu bezimbabwe ukuthi amaNdebele kumbelelele ngabantu abanjani hayi kula muntu ongali understand umuntu ongakhuluma kufana lokukhuluma kabi ngengane yakho ingcomo yakomakhelwane kwake kwenzakala khona kutshela kuyimbedi mahlane amapholisa even kusimide ayetshaya abantu amapholisa acontrolwa yi-government leyephetheyo hhayi ukuthi amapholisa ezokwenzani ithwinyo uzokwenzani utshona umgceki umgxeki ukuthi ugqoke ijambo ehlekileyo a ufana lokuzihlekisa ngezwe lakho even lakhona i-South Africa amapholisa labo nampududula benzani nampo zamazama manje basibulalele umfana bona abafana ukuthi avavule abangisithile endaweni zakubolo kuzinda mentweni njabo so i-government yazikhetho kwaleso sta inika bakhiphi la manzi ukuthi basebenzisekane hhayi bona ya hhayi ngiyabonga kanye.
Lawu-ke bekungamazwi enu Lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo emide ibe mfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke njalo lingathuki. Siyacela, siyabonga njalo. Thank you.
fasha ndivayo
Toba fasha ndivaka
Ndivatiri ndivayo Dino tiga Nibaza guru Ramunu tiba
Dino tiga
Uwa dune Dino tiga Dio ishuna
Dino tiga
Tukuza Unibaza Ramunu Tiba Nguva Tukuzi
Tinoche
Vamuhu Utika Tungu Mariuka Uka Unimangwa Nani Bakandimiri, blessing Zulu, Baba Wande, Baba Choto, Tete Marvelas, Mike Wose, Asad Goriwa, Kuma Sivas, Murai Jena, Loida Moyo, Mangudra, Krema Zumba, Kowero, Rukendo Mawere, Godu Chimba, Mike Okariati, Kirimu Zamiri, Tandekile Mshanga, Kizanae Mutengi, Majiki Amdadibwa, Jeremiah,
Siyabonga ingoma ethi yona Studio 7 ehlatshelwa ngumoyo weZimbabwe oshabela eSouth Africa isigcibela ngehlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu lingaye ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo-7:30.